Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba kumagumbi yamani omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 4 zibandlela 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga lokunanza amatijana.
Utapitapi watinawo nakutapi uchi yeutungamiri watinawo nehurongwa zvozvinoshandiswa kurwa.
Gambe amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uZulu adle imbhida achiyane lenyama ngoba isidula angabe ebejongeni.
Hayi, mbona ngani kuyekuyibuzenga ngesikhathi masikhuma sakhanga lesiNdebele. Mana bekuyikuvika ukuphendula umbuzo ebantwini imbuzo eqakathekileyo ukuthi khona nawo ukudla kuyadura.
Kunokwesabela ukuthi kubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yombhubhiso umhlaba wonke, i-World War. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga eceleni elokunanza amatitshala. UChamisa bekhuluma emhlanganweni wenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ lamhlanje eHarare. UChamisa uthe kumele ababalisi baphiwe iholo elithe xaxa ngoba besenza umsebenzi oqakathekileyo. Isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Takaba Firajou utshele Studio 7 ukuthi ibandla le-ZANU-PF lalinxusiwe emhlanganweni lo owe-Congress kodwa alithumelanga ngitsho lesiphathamandla esisodwa. Ke sizwe amazwi kaChamisa emhlanganweni lo.
Naizvozvo toda kuti pavandudzwe zuva richatsvetwa muhurumende yedu itsva, muZimbabwe itsva, hurumende yeMDC, hurumende yevanhu yakutungamirira. Kuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi kana kuti zuva redzidzo.
Nxa singathatha umbuso sizafaka eceleni ilanga lokunanza umsebenzi oqakathekileyo oyenziwa ngamatitshala. Umsebenzi wamatitshala yiwo indikimba yemfundo yonke.
Mabhuku edu nguva inenge yanziya tawana mukana wokuti tichiparura kunanzwa watinawo kunyika. Watinetaka kunoparura izvo muchapi-chapi watinawo nhapi-chapi uchi yeutungamiri watinawo neurongwa ndozvimwe zvichipakurwa.
Lawo ngamazwi kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa awethulele umhlangano wenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ eHarare lamhlanje. Gambe amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uZulu adle imbhida achiyane lenyama ngoba isidula angabe abejongeni. UMnangagwa ubephendula abantu abathe sebesehluleka ukudla inyama ngoba isidula. Lo bekungumbuthano awenza inyanga zonke phansi kohlelo lokuhlanza ilizwe ubeseHarare. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe omnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, mbona ngani bekuyikuzenga ngesikhathi masikhuma sakhanga lesiNdebele. Mana bekuyikuvika ukuphendula umbuzo ebantwini imbuzo eqakathekileyo ukuthi khona nawo ukudla kuyadura. Ngokunjalo ke umongameli ukuthi njani, mbona bevika laphana uswele impendulo efaneleyo siyazi ukuthi inyama lama proteins iyadingeka lemizimbeni womuntu abantu angebebeza ama vegetables noma vegetarian noma vegetarian bonke and unye is cultural abantu bethi ngonini bazwa ngokuthi noma kufuya inkomo badla inyama yabo bakholisa imphimba kudliwa inyama so okunye vele nje ke so assault or insult to cultural values abanye abantu inxa yokukhuluma njalo inxa kadokotela so mina ngibona ngani nje kulezapha kade zama ukuvika ukuthi aphendule umbuzo ukuthi into ziyadura abantu kenda abantu abasebayabelelisa ukuthola ukudla njengenyama lokunye nje okuningi
manje inkulumo enjengale ubona ngani izabangela na ukuthi abantu kufika ukhetho bengamvotela
nanga ukuthi mina abantu enjena abavota ngayo engxenya kusonkulumo ezazithi bavotele lo abavotela maybe bakhangela esithi ngokwenzakala khonapho ngesilungu ngesindebele ngesikhewa ngama immediate things njengokuthi yayinanzela bavotela uphuyisipuni namathoshi emakhaya baholiswa kanti bavotele esithi nelayi iphathe nje iyanika amathoshi lezipuni lerayisi ithukeji yerayisi so abantu mbona ngani ukuthi ukuvota vele kutshoni kuvotela wani abantu abakwazi abakakuzi khona lokho so bavotela umuntu efika wabapha ulutho ngibona ngani yiyo into elihlupho ukuthi even ekhulume kanje-ke kungaba kungabi lokusho ukhetho luzabuya ngoba abantu bavota ngezisu khonapho nxa ngikhangela mina ngendlela engibona ngayo njalo futhi abantu abazwisisi ukuthi kade vele ukuvota kutshoni
Lo-ke ngumnumzana Michael Mdladlandi weni ingcwethi ecubungulayo izombusazo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Kulokwesabela ukuthi ukubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yembubhiso womhlaba wonke jikelele i-World War yesithathu. Elemelika lathumela indizamtshina ezingelabatshayeli ama-drone ngolwesine abulala uGeneral Qasem Soleimani. Ele-Iran elilezikhali zembubhiso njalo lilobudlelwano lele-Russia le-China lathembisa ukuphindisela okuphindwe kaningi-ningi osekudale ukwesabela kwempi enkulu kakhulu engaqhamuka. Kodwa ingcwethe cubungula ezombusazo umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi kaboni impi yakhona ingangenisa amazwe omhlaba wonke jikelele.
Okwe-World War impi yomhlaba kambe ngibona ngathi kungaba yikuthathela izinto khatshana. Kangikholwa kuthi isehlakalo esinjengaleso singaze sithathe amazwe omhlaba ehlukane kube lempi yomhlaba. Hayi kangiboni. Ngibona nje kungaba luvalo olusebantwini yeye khona kungenzakala kodwa ngibona njengathi yinkulumo etshengisela ukufuthelana ungaba khona phakathi kwezizwe nezizwe kodwa ukuthi ngaze kube yimpi yomhlaba hhayi bathi akusesekathani
kodwa singakhangela isinqumo soneso esithethwe ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ukuthi abulale yena uGeneral Law yena ecutshungulwa kubane ngathoniswa phansi komthetho impeachment ubona njani wena khona
hayi uTrump yindoda efuna ukucatha ngomuntu nxa silandela lokwesikuzwayo lesikubonayo lokhetho lolu oluzayo njengokusitsho neqala leli ukuthiwa nenkohlakalo impeachment ezayo uzakwenza okukhulu okuzakwenza ukuthi abantu bemelika lomhlaba bangaze bananzelela kakhulu ngaye babe sebekhangela ngale ngaphetsheya komthangala ukuthi wenzeni okunye usedinga nje uzwele ebantwini bemelika ngokubulala lo umlawuli wamabutho we-Iran ukuthi ade khangela lo muntu befuna ulibulala ubephetha impi lani lani hhayi mina-ke njengomangameli wenu sesimsusile ube yiloko esithi ngesilungu threat ube sethusela impilo zabantu bemelika abantu bemelika bangabe besakhangela lokhu akwenzayo ekhaya babe sebekhangela khonoku okwenzakala le e-Asia bona ngathi isibile loko lakho angaba lakho kangithi ukuthi kakungela ndlela ezinye kumbuthi ulungile mbekalo ngangibulala uGeneral Law kodwa ngibona ngathi okunye ikulahlisa iy'ngqondo zabantu ngoba nanku umhlaba wonke namtu sikhuluma ngaleyo ndaba kaba sakhuluma ngamacala la awetheswa inkundla ePhalamende yemelika ye kwenzakala ukuthi ufuna ukulalisa abantu umkhondo lomzila ngamacala akhe bachitha isikhathi bekhuluma ngento engale engelanda lokhu okukhona ekhaya ekhulumina.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazo obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawafuke.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zidlela evalweni ngoba zisesabela ukubulawa indlala lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu lesikhudumezi esesichise izilimo emasimini. Zithi ngaphandle kokuthi uhulumende angenele zizabulawa indlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi selilahle ithemba lokuba izilimo ezidlanelwe kunyanga edluleyo zizavuka. Lokho kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo livele libhekane lendlala embi kakhulu kulandela ukungani kuhle kwezulu kusukela ngomnyaka ka-2018. Umnumzana Lizwe Moyo oyisakhamuzi eNyandeni uduma ngoyisela leziko njalo sesesabela ukuya kugoqwanyawo lonyaka ngenxa yendlala.
Lo osuqalile vele siza kufa ngokuthi ade sikhangelele ukuthonta kwezulu sisithi izulu kumbe ngxenye liza kuna manje wesi okwedlula umnyaka ophelileyo. Asilalutho, siyakukhalela khonoku ukuthi uhulumende angasincedisa. Sicela ukuthi akhangele kakhulu ngokudla. Sinikwe lathi ukudla ongani kuyasizisa imizimba yethu ihlambuluke. Abantu bavaza kufa ngokuthi vele kuhola abantu abalutshwanela.
Ezinye njalo isakhamuzi seNyandeni unkosikazi Andres Ncube uthi lalobo mnyaka odlulileyo kumubi kukhanya sengathi lonyaka isimo sibi okuphindwe kabili.
Awubunzima kodwa sesibona ngathi ube ngcono mbijana kulalokhu ngoba lonyaka songani sokuphambili ngoba lokulima sisaqedanga ukulima sesihlezi. Hayi sesifisa khona ukuthi ngabe la uhulumende yangenela sithola amabili khona ukuthi sithenga okuncane silakho.
Ukhansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe uvumile ukuthi akumanga kuhle esigabeni sakhe esithi kuyadingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zingenele zisize ngoba uhulumende engenelisi ukusiza wonke umphakathi.
Ikakhulu lapho esigabeni sami sibili ngithwele nzima ngabantu abadinga ukudla. Ukudla kulutshwane kakhulu sesizama zonke indlela ukuthi kungangezelelwa kodwa kuyehlula. Mina ngisibili bemfisa emfisa lokuthi ngama-non-governmental organization angenela la asincedise kuphisela ku-food for work. Abantu basebenze eminye imisebenzi lakahlisela amadamu amaningi esiwafunayo ukwenza kanti esinjengobana vele thina singakwanisa ukuthi singabamba amanzi sile mfula eminingi engabamba amanzi sizilimele senze ama-irrigation.
Umnumzana Dennis Moyo ngomunye obethembele ukuthi izulu liza kuna basizakale njalo uthi sekuyadingeka ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze udubo olubhekane lozulu wakuleli luxazululwe.
Besithembile sithi maybe lo nyaka esikuwo sithi maybe uNkulunkulu uzasikhumbula izulu libe khona kodwa hhayi yikho kuyafana nje. Esikukhangelele kakhulu thina nje abantu bemaphandleni yikuthi ngabe uhulumende uyangenela ancedisane labantu.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane odwa ukhangelela ukuthi kube le nguquko kwezomnotho okuzadala ukwehla kwentengo yempahla ezitolo.
Besikhangelela ukuthi aluba izinto ziyatshintsha bakithi kutshintsha into zithengeke lawo ndoda lwazama ukuthi aguqule umbono wakhe aguqule lenhliziyo yakhe ibe inhliziyo ezwela abantu ayikhona inhliziyo yokuthi omunye lomunye azibonele.
Indlala yanake ngidale ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili emhlubulweni emaNdebeleni osekuthi iningi lezakhamizi lingabayanga lingelazifuyo zokuthengisa ukuze liziphilise. Inhlanganiso eziphathiswa ngokudla zithi abantu abayizigidi ezimbili elizweni bakusimo sendlala embi kakhulu edinga ukwekethiswa ngesiphangephange. Ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Okwamanje sengithedela emuva kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi ngukonyethi engumgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Kuten.
Hayi kukhuluma iqiniso sibilibuhle impilo yabesifazana ibilukhuni kakhulu imizwe eminingi vele iba njengabomama umnotho welizwe lalo vele usezandleni zabomama nxa ekhuluma iqiniso bekudoswa ngefarisi ngesitho kwenzakalani ngemva kokufa kukathangile hhayi owayevele efanele athathe leso sikhundla kwakunguthokozani Khupheni xa kulandela i-constitution yethu engumuye othathe lo sikhundla bathena bona amadoda wodemangalelana ebanga leso sikhundla lakhathesi kunje kungavele kube lo lutho ye uThokozani kungaba lo lutho ye uMakhupheni yambona for example khathesi angithi kulale ilokhu za inhlanganiso eyabunjwayo
i-Pollard
ibizwe lakhe yilo eliphumayo kodwa ayisuye yedwa wajona leyo Pollard njalo kayisuye yedwa ocommunicator nabantu bezana ngoba kunje khonapha yena uchamisa ngani waye engongcwaba ulokhu za umgabe umgabe kakulamuntu ongamaziyo i-cruelty yakhe ayenzayo yena uthangelayo ngokwakhe wahamba mhlana kugcotshwa umnangakho wahamba wayambamba izandla kwa waba khona ngale naye e-National Stadium akulamuntu wakwathi kurungu kodwa uThokozani khathesi ungene kuPollard maye kuhlatshelwa awu ingoma engapheli imbungu yangikona ngayipheli uma WhatsApp group khona iNguThokozani kokuphela nguThokozani kokuphela base besithi bona kupolitics akuna permanent friend akuna permanent enemy kathi yena nguyona ama-permanent friends lama-permanent enemies kupolitics amadoda engalawo
siyasibone njalo lakhonapho kubo-social media labanye bechothozwa abakuPollard kodwa lina libona ingani yinhlanganiso enganceda yini yenza impilo yabomama ibe ngcono labantu bonke nje eZimbabwe
ye hayi abachothozwa kufana nalokho kaThokozani okukaThokozani kuthe kube kubhalwe nge-red pen ngitho lesibhedle ungabona itemperature yakho sibhala nge-red pen ukuthi kuthi yabe kudinga into yonke kodwa iyazanywa kubonakala ukuthi behlule angithi laye khathesi umuye umgalo sasikhalele ukuthi kati yena uyabelani ukuhlala nabantu nangu-ke yena umnankagwa wasevumile khonalokho sokuvuvi njalo abantu badingani kumnankagwa bayathengisa njoba ngisitho mnanzaka lokhu emphinde ye uThokozani amagqwetha e-MDC iwavunyelwayo ukuthi a-a akhulume nabantu bezana abafazi kabavunyelwe ini Pollard ngokubona kwami mina ngeke nga-athenda umhlangano wakho nakawani njengoba khathesi kuthiwa kuza kwenziwa ama-thematic groups abomama mina ngiyakufisa sibili ukuthi ngiye-athenda kabili kathathu nami ngizibonile ngizizwele ukuthi sina sibeke into ngaphansi ukuthi hayi sokwehlule into leyi yehlule lathi siyibonile ukuthi yehlule otherwise engxenye kuzabangcono labo laba abathi bona bangakulungisa akula muntu okwaziyo ukuthi angakulungisa mina ngithanda ukukhuluma iqiniso sebenzini especially njengabomama ompupho kabathengwa babuthe ezitolo phandle kumbe ngama-agensi ezitolo nxa uyifisa esitolo iyabe kubizele enye imali ongayaziyo shukela ithengiswa phandle mafutha athengiswa phandle kuhamba kunje ukuthi umama nguyobona konke khonokho ukuthi kukhona endlini kodwa-ke ikijoge lakhona elitelwe ngumuntu ongumama hhayi ngiyakutshela lizima ngiwuthela intaba le ntaba ingumfana amagesi kangikhulumi ntomi indizi yathathe ekuseni uvuke kule busuku uthi uphekele abantwana baye esikolo amagesi sehambile akula magesi amagesi abuya ngo-12 lilele kumele uvuke-ke ebusuku khathesi ngo-12 upheke uphekele abantwana ngo-12 ebusuku inkuni yatenkunini laba abathengisa inkuni bayabotshwa babotshwa ngokuthiwa ye akula mvumo futhi asisakwazi nokuthi kwenziweni ukuze abantu baphile akunamanzi kumele liyefola ezibhoraneni liyechayana khona leseli bangamanzi ezibhoraneni akunjeli ukuthi konke khonokho yinto egada phezu kamama ubaba uyabe ezilalele endlini angakwazi ukuthi abantwana badlile yeke kutshelelayo ukuthi ulambile
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu, yena owazakala ngokuthi uGonyethi, ungumgcini sihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxelaye ekwabulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ngise-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Lamhlanje zulukandaba kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sikhangela ingoma ezilithumi ezidle ubhedu eziculwa ke ngabantwana bakomthwakazi. Number 10 silengoma ka Berita ethi ndicela ikhisi
isandikuse belike isano no isano na ukuthanda umuntu wakho isano na baby ndiyakufusa ayikakunjani shuza hello hello.
Number 9 silen ngoma ka DJ Fritz featuring Sis K, ingoma ethi ziyalenda. Silengoma kaMadlela featuring Boyoyo, ingoma ethi Celebrate. Number 7 ke kule ngoma
kuyazenzela kuyazenzela
yokukhanya kwezwe ngoma ethiwa inkubalo
safasashiya basale kuyazenzela kithina bantabasha kuyazenzela safasashiya basale kuyazenzela.
Number 6 silengoma ka Freak featuring Zex, ingoma ethi Charge Office.
Hello? Hey, I Charge Office yini? Ithi kuse Charge Office yini? Akula problem, bemfunga ubuza ukuthi lingaba le charge efone lomntwana omncane yini? Kanti Charge Office le charge yani? Oh, ah, sorry, my sister. We're sitting here, charge on my phone. Okay. Okay, fine. Charge. Capture charge of his little charge. Capture charge of his little charge. Capture charge of his little charge. the church office is church. Okay. Okay, fine. Ciao.
Good number five, Silengoma.
2010. Can't fight the clothes, they just got to know the vibe is correct.
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 Yeah. Number four, who says the ingoma ye HP Manyenga, ingoma eti Sherry Omubi.
Sure, the follow GG lifestyle, yami. Koje mutero koga fani. Kole blanka ye agi. Lifestyle yami, zifuna utheri omuvi, ukuthi wonke amajija kawamfuni, politiste ngathi amapresta wakhuli, omuvi ngathi ufake imaskara, if ukhangele ebe ngathi ngumfana, olumhlupha ngathi yena ngomampara, uhamba liphi singathi ushaye ihoke phara, ngathi baismayili uyabekhala, funa utheri ngathi fakele ibhati, utheri ngathi ugele ipox card. Uthero wami yedwa uzola angathi ubegejwa ufuna mina uthiri ufani
ijembe mox ihlezi yona ku number 3 ngengoma ethi Ndelimana. Number 2, silengoma ye agenda featuring Lloyd and Londra. Ingoma ethi ukuphi?
Nihambile umango moja ngithola ngifana nawe.
I've been searching all around the world. Where are you? Where are you?
Ukuphi wena thandwa sami? Ukuphi wena love me one?
Number 1 asilengoma Kamsiz K ethi Icheri yami. Isombe Mrs. K.
She's the one I'm with. All desire, yells and all exists. Super thick, black beauty. How can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece. Take a look at her. Coolest girl I've ever met. She's the best I've ever had. Kiss her cold, ever since. Always feel, never fake. Wife in material. She's the type to bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick still us. She's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous. She's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Icheri yami inhle ingoma ke ebiku number 1 umnyaka lo odluleyo ye kuzingoma ke eze abaculi abavela esigabeni seMathebeleland esingathi thina ngaba kumthwakazi besigcubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami ngu Chris Gander, sibaneni njalo ngomvulo ye